Ithuli maku irigeshini isungulwe ngomnyaka ka-1963 njalo eminyakeni edlulileyo ibiyisiphala sezansi emandebeleni lapho bekulinywa khona umumbu, ingqoloyi, indumba, imbhida kanye lamatamatisi. Indawo le bisazakala njalo ngokuhlala eluhlaza tshoko ngezilimo ebezilinywa kulindawo kungelamkhawulo. Kodwa lapho iStudio 7 ivakatshele khona kule viki ithole ukuthi akulalutho olulinyiweyo kulindawo njalo ucingo solufile okudala ukuthi izifuyo zingene kulensimu. Imagu isilomnyaka engelawo umlilo wamagetsi kulandela ukutshontshwa kwencingo okwadala ukuthi inkampani kagetsi isuse injini zayo kulindawo. Lanxa incingo zamagetsi zezabuyiselwa, injini kagetsi lokhu ingekho osekudala ukuthi kungasalinywa ngoba amanzi edonswa ngamandla kagetsi. Unkosikazi Sheila Sibanda ongumgcini sihlalo wekomiti yeThuli Magu Irrigation Scheme uthi ukuswelakala kwamagetsi lokhu sekuphazamise inhlalakahle yabo.
Xa sikhangele kuzofika lamhla sokungujulayi uyasasikhangelela ukuthi iwidi ngasihlanyele kodwa sisayenelisanga ukuhlanyela. Kathe sesikhangelela ukungathi siyahlanyela i-green maize ngoJulayi August sokuyehlule lakho futhi. Ama-plot holders wonke yeskim sonke ayi-484 sizaze sizikhokhele yona i-corona ngokuphasalala sesiyadinga ukudla izitshebo ombhida sesibadinga katshana ematopo khona. So siyabona ukuthi kwenye indawo sizaze sigcine sesifuye lo mkhuhlane kusifaka kwenye iriski sini.
Amazwi akhasekelwe ngunkosikazi Sesulelo Moyo othi iningi lezakhamizi kulumango selibhekane lendlala embi ngenxa yokuswelakala kwamagetsi lokhu.
Ilushongwe iyathola ukudla khona la, iConmara iyathola ukudla khonapha ngowadi 10 kusiya le, bayathola ukudla khonapha konke osizeze osibhula kuze kuyefika khona le emtshabezi bayathola, bebethola usizo olukhulu kakhulu ngoba besilima lapho umumbu kakhulu, silima iwithi lapha kakhulu. So abantu abaningi bebefika lapha bezoluthola usizo olukhulu, konke lezi tshebo bebezithola khonapho, matamatisi ombhida konke bebekuthola khona lapha, bekusenza abantu baphile kuhle.
Ngaphandle kokusiza izakhamizi enqameni kuphela, ukhansela kaward 8 emaku unkosikazi Rachel Ncube uthi iThuli Magu ibiyisiphala sezansi emandebeleni ngoba umumbu obulinywa kulindawo obuhanjiswa esiphaleni selizwe esegrain marketing board GMB.
Irrigation yethu yona ngobukhulu bayo le 1824 hectares, okwakuthi besithi singavuna ngesikhathi sisalima besithama 400 and something thousand tons, ebesikwanisa ukuthi sifake emtshabezi mishini, sifake esibhedlela eGwanda, supply ukhiphikhini silomuzi wezintandane lapha siwunike imanama hospital besihambisa khona ngale imanama, hhayi besiyi-supply siyidonethele. Bese kusithi kati-ke bona owadi 8 and 9 labo 6 and 7 bele bebethenga khona lapha, bebengayithengi impuphu eGwanda.
Usobhuku emswelamanzi umnumzana Godwin Ncube udla amalahle ngodaba lokuswelakala kwamagetsi.
Sicela ukuthi abantu bezwesa basihloniphe, babuye bazathatha lapha insimbi yethu yayilapha phakathi, bayahamba bayifaka kwenye irrigation, abasafuni ukuthi bayibise back, abasasihloniphanga konke, yikuthi badelele kakhulu. Lokucela eziphathene imandla zangaphandle ukuze sincedise ucingo lolu solubolile, singathola ucingo olutsha lingabhoda nje lucingo likhangele ukuthi sisebenza njani, sisebenza nabantu. Uvusa ucingo, siyabheka abanye babuya nencingo emakhaya, sivusa ukuthi kube silimele uba ngezulu nxa ukuthi amagetsi awakho, sizilimele ngezulu.
Umnumzana Sikhumbuzo Ndlovu ongusomabhizimusi eMagwe laye ukhala ezimathonsi ngokuzwelakala kwamagetsi kulindawo.
Amagetsi into esibe big challenge esigabeni sethu kakhulu, okungangokuthi sokusiplaleli business cause noma singazama ukuthi siyarana ama-business ethu through ama-generators it's very difficult because i-profit yethu that's where yikho esigcina sesiyisebenzisa for ukuthenga i-fuel to run those businesses. So kuyasilimaza kakhulu okwamagetsi, sakwanisa vele uku-operate ama-business ethu.
Abemba igolide kulumango labo bakhala ngendleko zokuthenga amafutha okuvusa emthini yabo esebenzisa ugetsi. Umqondisi wenkampani kagetsi kulesi sabelo umanjinela Lloyd Judge udobe kumisa amagetsi eMagwe ikuswelakala kwamafutha enjini kagetsi i-oil ye-transformer, kodwa uthi sebeyitholile njalo kusensuku zatshwala engakabuyiselwa amagetsi kulindawo. kusenja lamapolisa sekuthaza inkokheli zomdabu ukuba zibike lapho zibone izizalwane zakuleli ezifohla imncele ngokungekho emthethweni zingena elizweni. Isikhulumeli samapolisa ezansi emandebeleni uChief Inspector Philisane Ndebele ugqube umhlangano emagwe ngolwesithathu.
Sizozama ukuthi sikhulumele inkokheli zalapho ukuthi sicreate awareness, ngoba into esiyinanzelelayo ukuthi abantu abangena besuka phandle kwelizwe bayayamukelwa izigaba. So sizama ukuthi sitshele abadala ukuthi benanzelele ukuthi abantu banalabo nxa bengena bengazange behambe bengangenanga kuma quarantine centers bazababisela umkhuhlane, ngoba umkhuhlane lo esiyananzelela ukuthi sokumemetheka.
Sebengamakhulu amathathu lamajumi amahlanu lane 354 asebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo, labulala umntwana oyedwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemagwe ngu-Albert Ncube.